Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi lapha sikwa khona ngumuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Nxa engaze agobe egobela imithetho yezanu PF, imali ibe ngcono iyabe lokhu ibhidlizeka. Kufanele ukuthi asebenzise.
Umnumzana John Mushavanu usekhethe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhange elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ibhanga elikhulu lamazwe omhlaba ele-World Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe ole-Results Based Financing. Inkokheli yebandla lama-Republicans lakwelemelika iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngomongameli welizwe ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umnumzana John Mushavanu ukuba abe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Umbiko lo wethulwe namuhla ngomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi uMushavanu uqala umsebenzi wakhe namuhla njalo uzawugqiba mhla ka-27 Mbimbitho ngomnyaka ka-2029. UMushavanu walile ukukhuluma ngodaba lolwesithi usabambekile namuhla sixhumane laye ngolunye usuku. Mnangagwa wenze lokhu ngesikhathi idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 emkambo wensitha. Kulabanye abathi uMushavanu kasoze enelise ukumisa ukugugudeka kwedola leZimbabwe eselingasathengi lutho. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Akuntshintshi lutho nxa yena engumuntu ongakhulumi ngenguquko yemthetho yakhona. Kuyafana nje lokuthi uchashe umuntu ukuthi achayele imota efileyo. Ye, siyazi ukuthi lapha sikwa khona ngumuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Kodwa nxa engaze agobe egobela imithetho yezanu PF, imali yethu kayisu zibe ngcono iyabe lokhu ibhidlizeka. Kufanele ukuthi asebenzise imikhonto lemahawu ayayisebenzisa esasebenza ebhenki yakhe.
Ye, siyabona ukuthi idola leZimbabwe lamhla sikhuluma nje nxa sikhangele umkambo wensitha likuma-42,000 ukuthi kuthengwa ngentengo leyo nxa sikhangele idola leMelika. Kambe ngakuguqula kona
ukuguqula umumo owemali yeZimbabwe kakusuwe into oqondane lebhenki kuphela, hhayi lo lesiphala esikhulu seZimbabwe. Kuyafana ukuthi bahlale phansi wonke umuntu olothando lokuthi imali iguquke, abalungisa izimpahla, abalimayo, abembayo, ngoba esingathi ngesikhiwa i-national productivity yiyo yenza ukuthi imali igcine. Ukuphonga udinda nje imarumbe angakwenza okwakhathesi yikukhulula imithetho yakhona esithi ngesikhiwa i-free market economy, ukuliberaliza imithetho isebenza kanjani, imithetho yomsika ovulekileyo esithi i-free market monetary policy. Yikho angakwenza. Okokuqala, kafanelanga adinde enye imali. Okwesibili, ufanele akhweze intengo yokuthatha imali ebhenki, ama-interest rates. Owesithathu, ufanele avule imali eyeZimbabwe ukuze incintisane emsikeni ovulekileyo lama-US dollars esithi khona i-free market monetary policy. Kulalokhu angakuphumela ukuthi akwenze. Kodwa njengoba ngisitsho ukuthi sokufuna ukuthi abantu bahlale phansi kwenze ukuthi bavumelane ngoba sokuqondane le-national productivity.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eHarare. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lunye lomnumzana Japheth Mpofu usomabhizimusi olodumo koBulawayo.
Into ekhona Dube ukuthi as produce eZimbabwe. So sathatha i-economy yethu siyisusa sayiletha ku-speculative market instead of producing market. So uyahlangana lamatamatisi estridi namatamatisi ethengiswa ibhokisi lamatamatisi yeqa abantu abangu-5 esiyagcina lekugcineni amatamatisi ethengiswa nge-$18 wena eqaliswe nge-$5. Yikho khonokho okusibulalayo kasiproduce plaza asilamagetsi anele edrobheni singeke siwavule amafektari lana koBulawayo Dube kungalamanzi ayeneleyo amagetsi kawakho ayeneleyo so we are not producing. Yikho ubona kusibanje uhulumente sithi asimeni ngedola yethu leyi kodwa ngasiproducer ngabe kasikho kuona lo umuntu.
So kumele kwenziweni Mpofu?
Lapho kukhona kumele kube khona ukaprovide amanzi ayeneleyo la magetsi ngoba kathi singazenge kunika $1 million ngithi hambe e-factory liyana uzaye ukuthi sebenze 3 hours Dube abantu befuna imali yabo police.
Kodwa kuyakho
into esihluphayo kathi sibuye ngapha eplazini phela ubuye eplazini la ngizalima njani ngifaka amakhabishi ami 10,000 cabbages on the ground amagetsi ehle hambe 2 days engabonakali
ye madoda
senza faka i-1 hectare ecabbage.
So lapha Mpofu uthi vela akusebenzeki yikho kujola
hayi kuyasebenzeka as long thina sidimanda ukuthi sikuthole khona lokhu so kathi sekumele ukuthi sizuzeni izinto ezingavala ngoba nxa kungalagetsi kungalamanzi ngamafishane akusebenzeki.
Kodwa abantu njengoba usomabhizimusi lina kumele liyenzeni lingazenzela khona yini kwenze ukuthi icina lisenze khona
kathesi kunje lapha mina ngiyalima kathesi amanzi abo hanti ukhuluma lami kathesi u-Wi-Fi ngilisebenzisa isola ngafaka mina i-50 kVA yesola ngafaka ngakhensa inkomo zami ngafaka i-50 kVA yesola kuyasebenzeka
kodwa wabo kuphuna amagesi umlilo wegesi ukuthi ube khona wahulumende
lofunayo ukuthi ipatria yami selifunga ukuthi siyaziphambanisa yetulo selihamba 30 seconds off.
Nyakuza sibilo kucineni khonapho-ke singathi pho idola lisetshenziswe kumbe lisuswe kumele lihlale likhona
idola kalisetshenziswe abantu beproduce.
Umnumzana Japheth Mpofu ngusomabhizimusi olodumo koBulawayo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamandlovu eMathebeleland North. Ibanga elikhulu lomhlaba ele World Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa uhlangothi lwezempila kahle eZimbabwe ole Results Based Financing RBF. Uhlelo lolube likhutshwa eZimbabwe kweminyaka elitshumi lantathu. Uhlelo lwe Results Based Financing RBF olwaqala ngomnyaka ka-2011 lwaphathisa abesifazana abaningi abaswelayo ukuthi benelise ukuthola ezempila kahle ngesikhathi bebeletha njalo lwathuthukisa iholo lezinye izisebenzi zezempila kahle. Uhlelo lolu olwasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisithupha amadola emelika i-$78 million lwathuthukisa njalo amaklinika ezigabeni ezingamachumi amahlanu ikakhulu emaphandleni. Okhokhela inhlelo zeWorld Bank eZimbabwe inkosazana Eneida Fernandez uthe uhlelo lolu luphathise abantu abaningi kakhulu.
Over 1 million women received prenatal care services in RBF-supported
facilities. Lwenelisa ukuphathisa abesifazana abedlula isigidi ngesikhathi bezithwele abedlula isigidi lenkulungwane ezilikhulu i-1.1 million benelisa ukubeletha kuhle phansi walolu hlelo. Abantwana abayizigidi labo bathola usizo lwemithi yokwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo.
Umphathintambo gatsha lwezempila kahle uDr Douglas Mombeshora ucele ezinye inhlanganiso eziphathisayo ukuthi zingenele ukuze intuthuko elethwe luhlelo lolu iqhubekele phambili.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ngalesi sikhathi sithakazelela umsebenzi owenziweyo, kufanele sinanzelele ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. Siqhubekela phambili ngokuqinisa inguquko ebekhona ngenxa yohlelo lwe-Results Based Financing, RBF. Ngithanda ukucela abaphathisa ngolwazi lemali ukuthi bengenele ukuze singabuyeli emuva. Ngithanda njalo ukubonga iWorld Bank ngosizo lwayo phansi kwalolu hlelo.
I want to express my profound gratitude to the World Bank.
Unkosikazi Sarapia Dandare oweklinika yeRujeko eHarare uthe uhlelo lolu beluqhakatheke kakhulu kuZulu.
Most areas in Zimbabwe, the people cannot afford to pay even the fees that are charged for consultation.
Endaweni esihlala kuzo abanengi abenelisi ukubhadala imali zokwelatshwa lokuthenga imithi. Ngakho ke uhlelo lweRBF beluphathisa kakhulu uZulu ukuthi athole usizo. Uhlelo lolu lwaphathisa njalo ekuthuthukiseni amakilinika. Kwezinye indawo senelise ukufaka isola, ukuthenga imibheda yezigulane lokunye okusebenza emakilinika kanye lokwengezelela inani labongi labongikazi.
This is growing, so RBF came in and it assisted us from the little that we had.
Umgcini sihlalo wekomiti yezempila kahle ephalamende uMnumzana Daniel Monekele uthe uhlelo lolube liphathisa kakhulu kulolu hlangothi.
Imali eningi kakhulu up to 55 trillion yabuqini PS trillion. So athezi kwaba le-inflation eyenzekale ngobandlela lele kwabanzi. So athezi ungathiwa sokuphuma ama-development partners bama-donors enjeyabobank. Kuyayenza situation isimo sibe from that west.
I-World Bank iphe uhulumende uhlelo lolu izolo okuyinto edanise izisebenzi zezempilakahle ezisebenza loZulu ezithi inani labesifazane abafa bebeletha lilakho ukuqansa. Laloba umphathintambo wezempila kahle uDr. Mombe Shora etshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqhubekela phambili ngohlelo lolu. Ingcwethi zezempila kahle zithi lokhu kungaba yikuqala kokufa kohlangothi lwezempila kahle. Inkantolo kamantshi eGwanda isikhulule izakhamizi ezingamachuma isithupha loyedwa ezabotshwa mhla ka-7 wenyanga edlulele zisethe sayicala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende zingelamvumo. Izakhamizi lezi zazibotshwe ezindawonye lezinye izakhamizi ezedlula ikhulu 119 ezakhululwa ngenyanga edluleyo. Izakhamizi lezi zikhululwe ngemva kokuba igqwetha lazo uMnumzana Jabulani Mhlanga owenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights etshele inkantolo ukuba ubufakazi obulethwe ngabatshutshisi abuvezi ukuthi izakhamizi lezi zilecala. Asenelisa ngokuxoxa lomphathintambo ogatsha lwezokulima uMnumzana Anxious Amasuka njengoba ucingo lwakhe belungadotshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Nhlanhla Ncube oweFreedom Alliance.
Isinqumo lesi sisibona kuyisinqumo esiqondileyo esihambisana lokuthi abantu kumele bathathe umhlaba bahlale. Manje nxa kuyikuthi kunikwa abantu umhlaba kube sokusithi abantu abathathe umhlaba vele kudala baphinde bawuthathele. Kuyabe sokutshengisa ukuthi kusho ukuthi uhulumende ukuthatha kwakho umhlaba kuvele kungokwepolitika isikho kokuthi khona kusizwe uZulu. Bese sibonga ke inkantolo ukuthi ithi bamsulwa laba abantu yikho vele obekumele ukuthi iwutsho khona lo.
Sibona ukuthi ebantwini bonke abake babotshwa endaweni ezitshiyeneyo kukhanya sengathi akula asebetholakale belecala. Lokhu kungabe kusitshoni ke nxa sesikhangela obekusenzakala elizweni konke lokho?
Iye kutshengisa ukuthi vele uhulumende nguye wephula umthetho elizweni. Abantu babambe umthetho kodwa uhulumende nguye owephula umthetho ngoba khona lokhu ukuthi abantu babe bebotshwa bengenzanga lokho. Kuyatshengisa ukuthi khona uhulumende uyabahlukumeza abantu akenzi ngendlela eqondileyo.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena ukubotshwa kwabantu laba akulunganga esithi hayi uzamisa ukuxotshwa kwabantu endaweni abakade behlezi kuzo.
Ye, uhulumende uluma ephozisa for kancube. Kukhona umuntu othi akuncebe ungathi uyakhala kube nguye osegijima phambili azokumbambatha. Yikho khona lokho okwenziwa nguhulumende khona lokho. Uhulumende kumele ame eqinisweni. Sizahlala sikutsho vele uMgabe wayethumela abantu babuye bazolitshaya. Uyathi nxa esuka lapho abe aphume ku-TV kumbe ku-radio engumuntu okhuza kodwa umsindo wakho unuphesiwe nguye. Yikho khona lokho esikubonayo khona. Sicabanga ukuthi kuzaze kufike lapho uhulumende njengoba sibhizi simdonsa indlebe simchuka azaze acine elalela khona ukuthi ayekele ukuhlukumeza uzo.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelelo we-Freedom Alliance ubexoxa ecingweni la Studio 7 eseSouth Africa. Ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe zithi akulampawu ezikhomba ukuthi amabandla aphikisayo engasusa elibusayo eleZANU PF esihlalweni njengalokho okusanda kwenzakala kwele Senegal lapho umholi webandla eliphikisayo umnumzana Bassirou Diomaye Faye anqobe ukukhethwa lokudinga umongameli. Abanye bathi bebethembe ibandla le-TRPC ukuthi linqobe eleZANU PF kube lombuso omutsha kodwa usathembisi njengoba seliyiziqa ezithile kulandela ukuchiywa ngowaye ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Ucubungela lolu daba usithandekile Mhlanga oxoxe lo mnumzana Freedom Morechu umgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla leZANU PF kobulawayo endawonye lo mnumzana Pasho Sibanda ilunga lehlangothi lwe-TRPC olukhokhelwa ngomnumzana Jameson Timba onguye osungula lingxoxo.
Njengomkhokheli wakwentanga kwi-opposition eZimbabwe kuyasijabulisa ukuthi ilizweni njengeSenegal okokuqala likwanisile ukuthi libeke umuntu ongumfana omncane. Isizwe seSenegal sizamile ukumbeka ejele sazama ukubathathela iphathi njengoba lisazi ukuthi iphathi yabo yamiswa. So into enjalo siyasikhuthaza kakhulukazi nxa silinganisa lalokho ongani kwenzakala kithi lapha ekhaya ukuthi siyatshontshelwa ama-MPs, siyatshontshelwa iphathi, siyatshontshelwa konke bhathi yabo.
Litshontshelwa ngobani?
Umuntu yakwazi ukuthi ibandla leZANU PF lelitshontshela ibandla lethu yilo lasikhipha ephalamende sinabanye singama-MP yilo elibambe amakhosi yilo elibambe izeki lisebenzisa abantu ababehlezi bezithi bona ngabe-TRPC kodwa sisazi ukuthi kabaso be-TRPC ngoba kuseZimbabwe kuphela ukuthi umuntu uyavuke futhi ngebandla lethu ngakho-ke sengikhipha abantu inkantolo uyazilela umuntu ayezinto enjalo kuseZimbabwe kuphela ukuthi inhlanganiso ebona ngezokhetho amukela amaphepha abantu ababili besithi bazela ebandleni elifana nayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mrech.
Nosawubongela abantu besemigqathi ukuthi lekhethe umuntu omutsha elibutala ngazakhonsida i-defeat. So asonto esingathi yinto emangalisayo izindathi njengeZimbabwe sithola ezibuse emaprezidenti ka-Europe Cup. La malo akhona ngathi esawu-20 langazinto prezidenti bekhi. Ngabe ngabafana abancane nabo. Lathi njenge-ruling party ayisikho ukuthi asifuni abafana abancane. Kuchwe ukuthi abantu abadala balo wizo yemithi nangokukhula ukuthi abuphango siyafika ichance yethu siyafika ichance yathi sibuze asilaphendeli lakho lokho ngabe isikhathi ngama-MP zabontanga ngama-minita zangabontanga ndawoni umzekeliso kaZelensky la wangena engumfana omncane kodwa khangela ama-repercussions akhona sebhukisa wabhukisa abantu mahali e-Ukraine e-experimenta ngelizo so lokade kutsho ngobaba umkoti lapho basho ukuthi bayatshontshelwa bekeze bathimthini no betshontshelana nangokwabo loyo kalo bamkhethile ngoba olekhathathithi bamkhethile ngoba olombono but okwethu okwalapha athi kuzala eZimbabwe ulida opposition wakhona bengenambono ubehambe esathi umuzi kumbe ngabayathinzi yakhe uphinde ebalekile iZimbabwe angeke thembe into enjalo.
Mnumzana Sibanda ungathini ngamazwi kamnumzana Mrech?
Okubalulekile abantu kumele ukuthi iZANU ihlezi ukubulala i-opposition and lokho abakwenzekile akukho kuhle bakwenza futhi ngo-2018 sebekuphindile futhi ngo-2023 kuthi emnyakeni nalokho kuyabahlunta ukuthi kathi kungani uphanisa esuka kuhlukuthi ezimalaphana and asenteli ukuthi kathi sibazihlusa ukuthi uchamisa esuka lapha uyenzani ngoba iZANU into yazeke ukubhizisa yikho upresidentihayi thina sihamba nyovane kangena nyovane alisiboni ukuthi ibulala i-opposition kuphela kodwa ibulala impilo zabantu ibulala isasanentsha ibulala ilizwe ibulala yonke into kubhizi lokhu kubona ngenzondo kodwa ebantwini ukuthi hhayi iZANU izibele kenu.
Nanso-ke indaba mnumzana Mrech, umnumzana Sibanda uthi wethesa umlando ibandla leZANU PF
bayenzana bona ngokwabo abantu abangelambono abalamehlo kodwa bengelambono abangamagovu bafuna ukusebenzela izinto zabo bethole izimali bethengaba kuthengayo entweni yabo bebengafaka abantu phambili bengafaki iZANU PF.
Mnumzana Sibanda, ibandla lakho lingenelisa ukuqoqa abantu ukuthi bengene yini ezitaladeni betshengisele
kumbe ukuvota ngobuningi babo
bayenze lokho kwenziwe ngabantu beSenegal yini
kumbe kulokwesaba eZimbabwe
bazama abakuhulumeni abaphethe ukuthi beswa kuzalo besethisele bathumba abantu bekhalaza abantu bezele njengoba ngingathembisa ngoDisemba laphana ngathi uhulumeni ngaqhubeke senza so sizaphilisa sizangena efredini sengakuthi ukuthi kareta abantu abalinde sizwe ukuthi umongameli Chamisa uthatha ngathi esisangathi utshintsho lukhona lusendleleni bengokutsha isifiso ukuthi sikwenze kungokudala kuyabe kungabantu bezimbabwe bezele ukuyaradiyeni sibeneselebrata bekholisa facilitate ilizwe ngiyabonga
mnumzana mrach ubona ingani ibandla lezanu p f lingavuma yini ukuthi ngempela linqotshiwe linganqotshwa
izanu p f ngenxa yingena ekhetheni ingena ikwazi ukuthi impumela iphuma njani izanu p f izaqhubeka ibusa akunaephozishini ezimiseleyo ukuthi ifuna ukubusa okwabo ukudlala amadoda khona ukuthi abakwenzayo thina siqhubeka phambili ngokwakha ilizwe sibezizweni esiqophe ngomongameli evision 2030 and siyakwazi ukuthi izithembiso ze-okazini yabantu singakhontinua sizihleza ngo-2028 siyayenafuta ama-elections intangele esofutha njengophashe so ngikhangele ukuthi ngabanye abantu esiyekusek ukuthi bezozijoyina ilandeleeeinikati kumele bezijoyina i-winning team
uyakwamukela yini ukunxuswa mnumzana Sibanda
hayi kusho umthanyelo omuthi thanyela ngile mthanyelo omdala kungakhathalekile ukuthi umthanyelo omdala wazi amaguma wonke omuvi yebo-ke kuthiwa indlela ibuza kwabaphambili but hhayi sifuna ukwathi izimbabwe thina eyokuthi loba ngizane eyangena kukhathalekile ukuthi unganani ubuncane amazimbabwe ngitshengile endawonye ngaphansi kukapresident Chamisa.
Lo ngumnumzana Phasho Sibanda, ilunga le-TCCC kuhlangothi olukhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba, obexoxa endawonye lomnumzana Freedom Murechu webandla leZANU-PF losithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Kweziphathelane leMelika, inkokheli yebandla lama-Republicans iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe. UKennedy wayelilunga lebandla lama-Democrats kodwa wasuka nyakenye esithi ufuna ukuncintisa ezimele. Abakhala kakhulu ngokuncintisa kukaKennedy ngabebandla lama-Republicans ngoba uKennedy elembono ehambelana labo. Kodwa abakhona abathi njengoba obelilunga lebandla lama-Democrats uzathathela amavoti umongameli Joe Biden ngoba kulokukhonana kokuba usegugile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe omnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngokumbuza ukuthi ubona uKennedy ethathela uBiden amavoti na.
Uyazi abakaTrump labo futhi kande bakhala ngakho khonokho. Kukhanya undodalwana wafuqelwa ukuthi angene ukuthi athathele uBiden amavoti. Kodwa kanye ekusini le sibe yi-boomerang ngoba there's a lot of people who are unhappy ukuthi uTrump uzangena ku-White House elibhagethi enjiyana. Njalo abanye lo babemsupport abanye the tired bathi hayi we don't need i-turbulence le indoda that he brings. So u-RFK nge-Kennedy name lokuba li-Democrat and lokuba yi-free spirit for ukhulumela you know free access to ama-recreational drugs and stuff like that njengomuntu layo vele kuyimpilo yakhe kumbe kwakuyimpilo yakhe. He's supposed to take out a chunk of liberal voters who vote Democrat. But into yakhona kanya abangamthabeli uTrump kanya nguye abaya kuye ku-RFK nguyo ngoba nguyo ngani ukhuluma into zama-conspiracy ezingazwakaliyo and then esesiba ngumuntu lwana olama morals are loose. As it is, amaphandisi athi hayi it's not a given ukuba uthathele uBiden.
Singabona sebebathathu ababe bencintisa kungakusitshoni kumbusazwe welemeli.
Angithi yena uRFK ugijima ngetikiti le elama-Democrat kodwa ngasoze amudle uBiden. I-Democrat ticket izathathwa nguye kuBiden. U-RFK sekuzamele adinge enye indlela kumbe agijime a-third party kumbe a-independent. Ama-voters amaningi by now asedecidile. Amaningi asedecidile. U-Trump nguye olokhe bangumsindo kodwa ama-numbers akhe akakhanyi. Bebe-questiona nje ukuthi ngoba There's been this theory ukuthi Americans love rebels, but they love the underdog. And uTrump bese kanya engumuntu or under pressure, kanye ngani bamphithimisa, he's got 85 cases. So bebe sithi that would turn public sympathy toward him, ukuthi bethi hawu kanti bamenza noTrump. Kodwa akula evidence ukuthi abantu bamzwela.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe leMelika ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khonapha kweleMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli eliyithumele ngeWhatsApp.
Laba mele bamabandla abusayo babe sefollows mabethi report ka Nevus Mumba ayirongo bona bayakunanzelela ukuthi iZanu PF yawina ngokubhinya ama election okuqala kwakune phase okwesibili babengavuma idiaspora vote okwesithathu babevimba wabadla kusabe wachabe wabulala yona le ANC yona manje exotsha amaZimbabwe agcwele kwelizweni lawo abayenza inhlekiso ezibhedlela manje eSouth Africa ababafuni but ngapho bafuna iZanu kusinga abantu bezimbabwe bahlangane balwela lo mbuso lo bawukhiphe wezana yabonga umasinga kobulawayo iphumule emadrikini
Studio 7 Studio 7 linjani hayi siyaphila sonke linawo lonke abantu bakithi hayi akukho kubizi sithi sizama ukuthi sibike ezinye izinto nazo ezisihluphayo la Studio 7 ngiyadinga umntwana okuthiwa ngokwamalondo ubehlalele 7 ukuthi inamba isayazi unini ubehlalele 7 manje umalondo watshona so umntwana kasimboni unalowo kade ehlala lo malondo asimboni ngoba o-anti bakhe bayakhala bafuna ukubona lo mntwana angazi ukuthi singamthola njani ukuthi unina uyise wakho wayengumalonto wayehlala lo Jethro e-7 saza ukuthi sihlawuthi phakathi kwajohn brandi sozethu esinye sesiwutombandi siyanayo endaweni kakokulo lokuzayo kamandela lapha ayehlalela kompa so ngicela ukuthi lingi-advertiseleli into ukuze umntwana loku simdinge simthole bona abafowabo abakhala ngayo lobo anti bakhe ukuze lathi sizwe ukuthi usaphila kahle yini bayahlukana khonapho ukutshona kwalona umfana basangababuya ngobonana lathi asisambonanga ngoba obhuti babakha babadala kwakuthiwa ngungusijinti lo kuthiwa ngusabongi lo mkhedwa wonke lawo manga ebazi ngasitshela sibabayaziyo bona ebazi labo abantu esidinge mina ngise-13 kuruthfeli
njani kustudio 7 njani siyabonga abantu siyabonga izindaba sela ukuthi sike sikhumbuze lamanani governmental organizations aholisa ukudla ukuthi this time kufanele bethintele abantu emadorobheni ngoba isimo ngathi asikho right lapho ngasikhangele lapho indlala ekhona lapho obulawayo lapha kunzima indlala yamanzi indlala yokudla abantu abaningi abasebenzi anti industry yavala okubulawayo la siyacela ukuthi kubanjwe ama-non-governmental bengakuthathi kube ama-projects ezanu ngoba babe sebeholisa nabo cela kube strict sb abantu lonyaka lapho emathawuni kufanele baholiswe la ngoba lingabona izidumbu lonyaka so ndlala le
salibonani salibonani kustudio 7 salibonani ugumbo lokhuluma ebhinga ngale kodwa ngisejobeki manje mina nokudana ngezikhulu zethu lezi zezane hhayi bathonthi into yonke ilizwe lisale lingalalutho nozibhedlela siyahlupheka hhayi aya mina vele akulampilo lapha eZimbabwe la hhayi kusasa kayikho totali hhayi laba abantu balesihluku madoda hhayi senzeni njani hhayi laba abadala angazi ukuthi banjani abalazwelo abafuna ukungcwaba mpela intsha yonke soka kusela bantu abantwana basike bephila ngotshwala kuphela ngenxa yokuthi abanye abasebenzi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Good Life Talk lingakhohlwa uhlelo olulandelayo namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa kwenyanga yokugqugquzela intuthuko yabesifazane Women's Month. Singakahlukani wothi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Mnumzana John Mashavan usekhethwe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Okwanamhlanje silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTaboka Ncube.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.